So kuyizika disendaba ku VOA indebele.
Lami ngibonge uthando nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni ngostudio 7 ngomvulo mhla zili-24 Mabasa 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu namhlanje, umbukiso wezamabhizimusi weZimbabwe International Trade Fair uyaqala lamuhla koBulawayo. Ukuncipha kwamathuba ukukhankasa okukhululekileyo phambilini kokhetho kubangela ukuba amabandla aphikisayo adinge indlela ezijiyeneyo ezokukhankasa.
Kodwa ngithi abantu bakhona le ndlela ezinye ezikhona ezokutshelana lokho okuyabe kumele litshelane khona.
Amazwe amaningi asesuse izizalwane zawo ezikwele Sudan lapho okulempi phakathi kwamabutho alelo lizwe.
Ya esukuzwayo thina ngapha e-East Africa ukuthi ngempela impi iyaqhubekela phambili, kukhanya kulekusuka lama-casualties amaningi.
Luqhubekela luphambili udubo lomkambo wemakhokhoba koBulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umbukiso wezamabhizimusi oweZimbabwe International Trade Fair uyaqala lamhla koBulawayo. Lumbukiso owenziwa iviki yonke yonale uzavulwa ukusemthethweni inkosi yeSwatini umswati wesithathu. Ngokwakuqala ukwenziwa kombuthano lo ngemva kobhubhane lwe-COVID-19 njalo kukhangelelwe ukuba labantu abaningi abazabukisa embukisweni lo.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkosi.
Ukuncipha kwamathuba okukhankasa okukhululekileyo phambilini kokhetho sekubangele ukuba abamabandla aphikisayo badinge indlela ezijiyeneyo ezokukhankasa. Amapolisa aqhubeka esala ukupha imvumo yokuqhuba imihlangano okubangela ukuthi abaningi babumbe inhlanganiso zokuxhumana enkundleni ezifana labo WhatsApp lokuvakatshelana ezindlini abantu bekhulumisana. Sixoxele siphathamandla sebandla le-CCC umnumzana Thandeko Zintimkandla ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Kodwa ngithi abantu bakhona le ndlela ezinye ezikhona ezokutshelana lokho okuyabe kumele litshelane khona. Angithi kulabo WhatsApp, kulamafoni, kulabantu abaphansi abahlala labantu, ilizwi lingafika kuzo izigijimi zebandla bayaqoqana batshelane ukuthi kulalokhu lalokhu lalokhu. Yebo akufanani lokuthi likhangelane ubuso ngobuso kodwa okwalesi sikhathi ilizwi liyabe lifikile ebantwini. Kuyikuthi amapolisa afuna kumbe kafuni, kumele kube lendlela zokukwenza lokho. Kodwa-ke kwesinye isikhathi labo amapolisa ngenxa yokukhipha inhloni imihlangano eminye bayivumela eminye bale. Kodwa-ke yona labayivumelayo angithi ilizwi lizahamba ukuthi endaweni ethize bebehlangene bekukhulunywa ngalokho. Yikho ukuhamba kwalo ilizwi khona lokho. Ngobana ungachitha isikhathi uhlaba umkhosi ngokwala kwamapolisa ungasalela emu. Nako kuyahambeka kwezinye indawo, lazi indawo kazifanani, la amaphosa akhona kafanani. Kwezinye indawo sibili liyabatshela balivuke liyenze leyo mhlangano, kwezinye indawo bale. Kodwa lanxa balili, njengoba ngisitsho, ilizwi liyafika kuphela ebantwini, ikakhulu labo abathanda inhlanganiso yabo. Njengesikhathi sempi kathi ilizwi lalihamba antamakhiwa ayevala indlela zonke, abantu babepuntshuka kuphela lalo ulwazi lalokho okumele abantu bakwazi. kuntuka kufike ebantwini. Yebo kungafika ngendlela engayisiyo lana ephezulu kodwa usala ukuthi lizwe liyafika ebantwini.
Manje nxa sikhangela ukubana isikhathi sokuthi ukhetho lwenziwe sesifikile seseduzane. Liza balesikhathi eseneleyo na ukuthi lifinyelele abantu liba ikhombisa ukubana balivotele.
Ye, isikhathi singakhanya ngathi sihambile. Kodwa ke kwesinye isikhathi khona ukuthi sibe ngathi sihambile kuyakwenza ukuthi nxa sesiqedile lokho okwenziwayo ukukhethwa kumbuqonywa kwalabo ukuthi abazamela abantu kuyaba isivuthevuthe isivuvu. Wonke umuntu uzabona icebo lokuthi wenza njani. Isikhathi ukuhamba kwaso kakutsho ukuthi kuyenqabela ukuthi ilizwi lihambe ebantwini. Inhlanganiso eziningi zilabantu endaweni ezithize. Yebo kambe inkokheli zamabandla atshiyeneyo ziyekhangelele ukuthi zibe lemihlangano izigaba zonke zelizwe. Kodwa ke angithi njengoba ngingatsho ngaphambilini okunye inkokheli ingabhala umbiko wayo ofisa ukuthi ufike ebantwini. Umbiko lowo uzadluliswa ngendlela ezithize uze uyefika ebantwini bezwe nje ukuthi yini ekhulunywa zinkokheli zabo. Kodwa mbone ngathi nxa sesisiya phambili lanxa isikhathi singasihambile imihlangano iza kuba khona. Sengitsho kuyakhula amarali abantu bakithi bawakhonze kakhulu amarali aza kuba khona wona lawo lanxa engasoze abe maningi mhlawumbe njengezifiso zabantu ngoba yilabo nalabo bantu laba abakhona bafisa ukubona inkokheli zabo zizokhuluma labo. Kodwa mbone ngathi imizamo iza kuba khona ukuthi endaweni yalokho esithi ngamarali nje enxa kuyakwenza ukuthi ama-star rally.
Hello ke ngomnumzana Thandeko Zintimkandla isiphathamandla sebandla le-CCC ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseGwanda.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote ngenkomba.
Asambeni madoda siyovota.
Amazwe amaningi asesuse izizalwane zawo ezikwele Sudan lapho ukulempi phakathi kwamabutho alelo lizwe. Amazwe abalisa ele Melika, ele Bhilitane, ele France, Italy, ele Germany athumele amabutho awo ukuthi ayehlenga izivalane zamazwe awo ezisebenza ezigodlweni zabameli bazo. Impi le iphakathi kwebutho lalelo lizwe logatsha lwebutho elithiwa yi-Rapid Support Forces. Sokubhubhe abantu abedlula amakhulu ayisithupha ekulwisaneni lokhu. Ohulumende bamanye amazwe agoqela ele Zimbabwe abangakhulumi ukuthi bazathatha amanyathelo bani ngokuhlenga izizalwane zamazwe abo. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Kenya umnumzana Mandla Nkomo uze sizwe okwenzakalayo.
Kunjani Chris labalaleli? Esukuzwayo thina ngapha East Africa ukuthi ngempela impi iyaqhubekela phambili. Iqhubekela phambili injalo kukhanya kuleyo kusiba lama casualties amaningi. Nxa besitsho bathi impi enengi iseduze le Presidential Palace eKhartoum. Ngaleyo ndlela ke amazwe amaningi aseqalile ukuthi azame ukukhipha abantu babo. But ngendaba yokuthi airport ikhanya ngani lokho ingasebenzi kumele bebasuse from eKhartoum babase kwelinye idolobha elikhatshana lapho kumele bayesukela khona. So kwakathesi ayikhanya into zinimanzonzo ngempela.
Wona amazwe angomakhelwane kumbe inhlanganiso ze-Africa zikhanya ziyanceda yini? Nangu sibona lokho okuqhubekela phambili zona ziyanceda yini inhlanganiso ezinjengabo ECOWAS?
Ngokuzwa kwethu lapho esikhona thina Chris sizwa ngani imizamo ikhona yokuthi kuxoxisane lalezi insizwa ezilwayo ezimbili. Kodwa nxa ungathi uyakukhangelisisa uzabona ukuthi i-ceasefire izaba nzima ukuthi ifike masinya ngoba kukhanya ngani ziloke zithobelene. Ayikho enye inkunzi ezibona ngani kathesi yona ingadliwa. So ngibona ngani njengabantu abazi into ze military baza kutshela ukuthi wele ungena kuma negotiation usule point of advantage owakathesi akukhanya ngani mhlambe kusese ngutshiki lobhanqa and nqa kungakacaca ukuthi enye indoda ingani iyadliwa kuzabanzima ukuthi belalele even lalaba abazama oba ngomlamlamkunzi kodwa silethemba sokuthi ikakhulu abantu kazana abayibona abasekuthwe kakhulu indaba yokuthi akusela magetsi ngizwathwa le internet ke yangabi khona kwezindawo kulamanzi and abantu banengasebefile ezibhedlela ziyehluleka ukutreat abantu so kuqakathekile ukuthi anganje la madoda abeke izikhali phansi kukhumiswana umlotha mhlawumbe ilizwe leSudan lingabuyela ekutheni libe ilizwe elisebenzayo.
Lo ke ngumnumzana Mandla Nkomo isizalwane seZimbabwe isihlala kwele Kenya ubexoxa ecingweni le Studio 7 eseNairobi. Sokule nkuthazo yokuba umkambo wemakhokhova kobulawayo ulungisiswe kakutsha ngoba kulembali yelizwe ebukwa ngabethekelela idolobho kobulawayo. Okuningi sikuzweni kuntatheli izindaba yestudio 7 uAnastasia Ndlovu esethulela lolu daba ngokugcweleyo ekhona le kobulawayo.
Imakhokhova Market edume ngegama lokuthi emkambo wasungulwa ngomnyaka ka-1958 lalamuhla lokhu uqhubeka ngodumo lwayo langenjongo yawo yokuba ngumkambo othola yonke into ethengekayo kobulawayo kungakhathalekile ukuba uselokitshini elidala ubuye wasungula yonke imikambo esikhona ezweni eyabesintu labamhlophe. Umgcinisihlalo wemakhokhova Market umnumzana Bhekimpilo Ndlovu othengisa imithi yesintu ehlukeneyo uthi banenzuzo abayitholayo emkambo.
Kuba recognized. Kunakekelwa. Lokuthi indawo zonezi zinjengazona lezi njengomkambo nalo umakhokhova market. It's a monument engayibalisa ngithi kuma shrines aseZimbabwe ukuthi must move
umnumzana Ndlovu ukhale ngabantu ababalekela isiko labo ethi bakhangelele ukuba uhulumende abanakekele.
Example, uma ngakubalisela ngithi anfresiphumakuhlobo lesihlobo amafruit ama-orange zonke lezo lesikhona into ezinjengazona lezo zakhinyongo.
Umnumzana Ernest Shoko othengisa amanyathela lezokulimisa uthi kulezi insuku ibhizimusi ngelokuncenganxenga.
Sazisiphungenza nje loko uthi siphile nje lathi nje kodwa liyahamba nje kodwa khonokho nje ukuthi lawa utshona ungadlanga sazisifuna nje ukuthi lathi sincediswe konapha lathi ndidabona sesindani amashedi kube ngani uyacaca lakho.
Umnumzana Nkosi lathi Dube ongusiyazi okubhizimusi lokuthengisa imithi yesintu eyendulo ucela uhulumende ukuba labo abenzele lula benelise ukuthola izikwelede emabhanga ukuze bathuthukise amabhizimusi abo.
Sebesilaso lathi ukuthi ukuthi sazakala kuhulumende ngoba nathi nasilawo amapesti nathi sizilawo ukuthi umuntu sebeza ngayo sabesebenzisa incwadi ehealers zasezinezilanga. So emabhenki lapha babesinjani babesivalela phandle ikati lathi singaba le mvumo ukuthi ngona sithole izimali emabhenki uhulumende ivumele ukuthi ngazo nezi zincwadi esizisebenzisayo zokwelapha sibe yisincwadi esihambela zongapha emabhenki nxa isikhathi kubolekiswa imali kwezinto lapho esisezikhona lathi sinjani kungani kuyaphumele njalo isakhiwo sona lesi semkambo njena kade lo mkambo wadilika ngayo awakhiwanga izulu yana ayikhwanga ukuthi kuthiwani ngakho akuvela kuzwakala ukukhuluma ukuthi bakhuluma besithini ikansila yikhuluma ngokudilika kwendlu.
Unkosikazi Tryfini Ncube umsekeli kamgcinisihlalo wemakhokhova Market uthi kwelapha abagulayo esebenzisa imithi yesintu
kwezinyamazana akuvunyelwe kodwa kukhona usizo lwakho empilweni zabantu esibasiza ngakho. Kho-ke babuya abantu amapholisa njengabantu abafuna ukusizwa anganomuntu odinga ukusizwa ngento leyo ungakhuphi ukuthi ngokuthi ngiyisukele ngiyindlulisele ngimezele sesibuthi sithathe sesihambe ithathe imali emotini sisuke lapho sesivalelwa sesibuya.
abathenga bethengisa khona labo bakhala ngodubo lwamanzi lamandla kagesi bethi izambuzi ziyenyanyeka ngabe ikhansili iyabatholisa amanzi ngezimota ukuze kuhlale kuhlanzekile. Ngimele umsakazo weStudio 7 yisemakhokhoba koBulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Siyabonga Anastasia. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi inani labantu ababhubhe ngengozi zokuqhamuka komlilo likhuphukile ngomnyaka odluleyo nxa kuqathaniswa leminyaka eminye. Leli phephandaba lithi kulabantu abalithumi lasithiya galombili 18 abafe ngengozi zomlilo omnyaka odlulweyo, kodwa ngomnyaka ka-2021 kwafa abayithola minombili 8 kuphela. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi ikhomishini yezisebenzi zikahulumende ithi iza kuba isipha izikwelede zezisebenzi embukisweni wezamabhizimusi oZimbabwe International Trade Fair oqala lamuhla. Leli phephandaba lithi ikhomishini le iza kuba isipha njalo ithuba izisebenzi ezithenge imota phandle kwelizwe i-rebate eyokwehlisa intengo yemota. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Basakazi lijani labantu bonke basemathebele nje njani lonke okhuluma uMasenga. Hayi siyazizwa inyuzi into emangazayo ukuthi uzwe la kuthiwa ngomsaka laba ngokuthiwa ngomsaka lo bekhulumisa inyama yendlovu uyamangaza ukuze umuntu egxeka i-America ngaphuthula ama-US dollar esikhwameni yazi ukugula so kuhlungu kabi kwaye nopresident wakhona lo o-UCS usebenzisa ama-US dollar imali yelizwe lakhe kayisebenzisi uyiphushela amatitsha nxa ukuthi benza izikorobho zakhe bona labangani bakhe bashiyana amamiliyoni ama-US dollar besidla kahle begcwalisa izisu zabo behamba bembruzela abantu ngemali yelizwe konke lokhu sokubhekiwe lokho sekulezibuso uzibuso wamanga tshela abantu amanga azilawa abantu laba bathelula kakhulu khuluma iqiniso okuhle kodwa hayi kuzobaphelela abantu abasozithutha ukungaphile okuyahlola abantu abazilungiselele ukuyavota bekhiphe lokho ongabantu lokhu hayi
Studio 7 nabalandeli ngachitha isikhathi ngoba sibaningi esake sifuna ukufaka imbiko yethu. Mina indaba engize ngayo lapha ngize ngendaba yendlovu. Indlovu ziyasikhathaza besicela amabelayo laba kahulumende baze makorokoro mkholo indlovu ziyahlupha indlovu abantu sebephelele lucwingi akusela ncingo akula mabele khona manje ngikhuluma ensimu zabantu zisemakhaya okungangokuthi khona sebethethe emasimini abantu abathethe ahambisa ezihonqweni so ngikhuluma ngokuthi sivikana lazo every day emakhaya khona phezukhonqweni zidlule emasayidi nokuthi ivikile angeke iphele omunye zingamngenelanga esikhonqweni so akula lapho esingakhona so besicela uncediswe emakhorokhoro mkholokwe ngendlovu. Indlovu siyazi ukuthi zibhekwe nguhulumende so uhulumende athumele abantu bakhe bazosincedisa ngendlovu. Ngiyabonga.
Linjani emsakazweni weStudio 7 linjani basakazi bengimamele i-interview abayenze lo Max Kanda walweli umlweli wenkululeko wezipha hayi lo baba kayazi into oyikhulumayo futhi umbuso kaSmith wawumubi kakhulu kudlula lo wamanje. Baba, umbuso kaSmith wawumuhle kakhulu uma sesikhompera lo kaRobert Mugabe lokaEmerson Mnangagwa wawumuhle kakhulu kaSmith. USmith kazange wabulala abantu abafika 40,000 sigoqela wona amahlona lamaNdebele besilwa ebalwisa kazange wabulala abantu abafika 40,000 nje egugurawundi so umbuso ngcono ngophela kathi umbuso lo ekhona uqhubeka ulambisa abantu
ngaphandle kwalamsebenzi emazwe elizwe abantu baphumula phandle kwelizwe wena uthi umbuso lo ukhona ungcono hayi baba zama ukuhlonipha abantu zama ukuhlonipha masimkanda hayi zama ukuhlonipha abantu balamba kwalamsebenzi abantu babandlulula abasebenzi lo bemsebenzi naleyo khona babandlulule kodwa ntibizweni ku right ma wona wathola iplaza baba le madlana le yaba wayinikwa izano inikwa izano ukuthi ubuze ukukhuluma into engasile ku studio 7 hayi mina ngasidli kuzano baba
ngiyabingelela emsakazweni ka studio 7 zacela ifunde le message lena bakithi bengicela ukuthi lento ngithi mina kakhulu baba uGawule Joseph Chuma nawe Malaki Nkomo indaba zayizolo nangu abantwana laba basewange Victoria Falls abakhuluma ngokuthi kuze kwadlula ugogo wabo edlulele esibhedlela saseZambia lapha eLivingstone ngenxa yokuthi baswela imithi baze baswela nemali nje ebasi ukuthi bayefinyelele nabo Bulawayo manje baze bazwela ngamadokotela aseZambia ukuthi hayi wozani ngapha impilo yomuntu ibalulekile lezathi badala imali ngicela ukubuza ke kini bakhokheli bezani PF long 3 ngendlela eliphila ngakhona eliphilisa ngakhona abantu mabekhuluma ngesimo saseZimbabwe ukuthi lithini ngalokho kuze kuswele kumphefumulo womuntu omdala ngenxa yokuyazama impilo esephandle kwelizwe kanti lina liphikisana ukuthi abantu baseZimbabwe badubeka ngoba nampu ubufakazi ngicela ukubuza ukuthi liphikisani nampu ubufakazi baphumile laba bantu imithi kayikho ezibhedlela yonke indawo nje wonke umuntu ukhala ukuthi imithi kayikho ezibhedlela so lichaza ukuthi abantu laba baqamba amanga kumbe njani hayi kodwa abantu abadala yazi okwenu kuyakubuhlungu kuyasiyangisa kwesinye isikhathi ngamalibuzwa kwesinye isikhathi lilivele lithi thina hayi lizithulele yabona njengalabo esiyazibazwe abayaziqinisa ukuthi kuthiwa udingiwe befuna ukukhuluma naye vele umakhalekhukhwini wakho wavala yekelani lani vele lingafakazi ngoba kwaseZimbabwe kunzima liyakwazi yazi uma lifakaza liyasithunuka ngoba lifakaza into engekho lisikhulumele into esingayaziyo ngoba uthathu benu bantu bakithi liyasiyangisa kakhulu eZimbabwe kakunaludo le yinto okungamelanga sitshanje sifihle umphini ivume nini iZimbabwe igovernment yaseZimbabwe yezani yehlulekile abantu bayahlupheka ngenxa yayo hayi mani bantu bezani PF
shalele shalele kakhisibonga abantu bakithi sibabonga bonke abantu ngizoqala eManama ngibuye futhi ngiye eMatopo ngidlule eMatopo ngibuye kuMadlambuzi zonke indawo lezi abasithengise iqiniso ukuthi bami ngapi we like to say qhubekani liye phambili sifike langesikhathi samavoti kube yikho khona lokho silikhangele noma sikuphi nendawo nendawo silikhangele hayi futhi into engiyithandileyo ngibone iyuthi madoda sitshonta abasakhulayo sibafisela ukuthi bakhule ngokuziphatha kahle ukuze baqhubekisele phambili umsebenzi wenzileyo ngibone iyuthi yeneni futhi kuyangijabulisa then with their hearts phakathi kanje vele abantu bathi zaphu ngiyabantu abadala sokutshengisela ukuthi zaphu ngiyabantu abadala labantwana ngiyomuntu wonke then sithi qum shelele laduma izulu ma izulu liduma lungisa inhlanyelo ma izulu liduma lungisa ikhuba uvuke ekuseni usiqonde emasimini nangoku izulu seliduma sesilungisa ikhuba sesiyenza konke thina singabantu esilapha ke njalo singabantu esisekhaya sihamba ekhaya kuye siphenduke sithi thina qhubekani phambili thank you very much sigaba zonke ngokusenzela lokhu okwenzakalayo ukuhlangabeza upresident wethu lama-leaders ethu libephelele thank you very much qhubekani okwayizolo khona kube yi-star star vote thank you
yes, studio 7 nabalandeli ngachitha isikhathi ngoba sibaningi esabe sifuna ukufaka imbiko yethu mina indaba engize ngayo lapha ngize ngendaba yendlovu indlovu ziyasikhathaza besicela amabelayo laba kahulumende baze makhorokhoro umkholokwe indlovu ziyahlupha indlovu abantu sebephelelwe lucingo akusela ncingo akulamabele khona manje ngikhuluma ensimu zabantu zisemakhaya ongangokuthi khona sebethethe emasimini abantu abathethe bahambisa ezihonqweni so ngikhuluma ngokuthi sivikana lazo everyday emakhaya khonapho ezihonqweni zidlule emasayidini ukuthi iviki le angeke iphele omunye zingamngenelanga esihonqweni so akulalapho esingakhona so besicela uncediswe emakhorokhoro omkholokwe ngendlovu indlovu siyazi ukuthi zibhekwe nguhulumende so uhulumende athumele abantu bakhe bazosincedisa ngendlovu yo
elawu ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318 kwezemelika umongameli Joe Biden uthi uzazisa ukuba uzancintisana kukhetho oluzayo kumbe haji kuyona le iviki. Kulabalandeli bebandla lakhe kumbe abebandla lakhe elamademokrati sebethe uBiden oleminyaka engamachumi ayithoba minwembili i-AED ngakusamelanga ukuthi ancintise. Lanxa uBiden ubengakazisi ukuthi uzathatha nyathelo bani, kodwa lapha lalaphaya useke waveza impawu zokubana uzancintisa. Bakhona ababili abebandla lakhe elamademokrats abathi bazancintisa labo kukhetho nxa uBiden engaqhubeka esithi ufuna ukuthi ancintise. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Raphael Mthombeni.
Ngibona ngathi kuzamela ukuthi engxenye alalele kakhulu ama-advisors akhe. Embona ngathi kuzamkhathaza ukuthi ubona ngathi uzangqikilana lo Trump. Nxa engangqikilana lo Trump engxenye kungaphinde kudinge kufanane lokhu akwenza ngaphambili ukuthi amnqobe uTrump ukuthi angazahamba laye alwisane laye kulokhu okwakhe lokhu obudlongdlongo. Kodwa-ke angilaqiniso ukuthi uza guma kumbe kasoze eme. Mina ngokwami ngimalalaba abangathi bathi hayi usekhulile, usediniwe, sekungaba ngcono ukuthi edlulisele phambili ibaton le ukuze abanye labo bathathe bayiphambili. Ungakhangela ukuthi ubusile engu-vice president for 8 years, usebusile engu-president for 4 years, sokusitsho ukuthi 12 years engu-president. Awukuthi aphindeme futhi athathe enye i-4 years kumbe adliwe. Nxa esedliwa laphana kuzacitsha wonke i-12 years le aseyisebenzile. Nxa esedliwe ngoba uzaphuma a-losing president. Mina ngingu-advisor wakhe bezamtshela ngithi hayi babakhulu ususebenzile kunenge.
Labo abathi bafuna ukuthi angancintisi bathi bona usekhulile kakhulu, kodwa kuhlandla lakhe lona lele lakuqala uyatshengisa na ukubana iminyaka yokuzalwa yenqabela inhlelo zakhe.
Hayi, mina okwakhathesi ngibona ngathi uphethe kuhle usanelisa kuhle, kodwa ngithi sikhangele enye 4 years ezabe ingentsha engasiyo le abusa ngayo khathesi. Ngibona ngathi angathatha enye 4 years. Hayi, uyabe esengukhulu sibili, ukhulu khulu khukhukhukhulu sibili. So amboni ukuthi kungaba elokhu esacabanga njengalokhu akucabanga khathesi. Yikho ukubona kwami khonapha ngupresidenti uBiden.
Lo-ke ngumnumzana Raphael Mthombeni ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esesigabeni se-Texas khonapha kwele Melika.
Ngizalenzela amanga phakathi komnyaka.
Uma umalume uSikhosi. USikhosana isigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singake hlukani ke sikhangele kwezinye inhloko zendaba ebezikhokhela. Amabandla aphikisayo ngenxa yokungaphiwa imvumo ngamapholisa abikwa esedinge ezinye indlela zokukhankasa. Umbuthano wezomabhizimusi oweZimbabwe International Trade Fair uqala lamhlanje. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba lilazo ukuzizwa ku www.voandebele.com. Igama nguChris Gande, sidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.